Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 20 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lobuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo lwakhe i DNA soludale uhlupho kweminye imizi.
DNA test into emele ukuthi ngani iba private akusinto omuthi ngani ibonakala ikuba uma bona kude kumbizwakale emsakazweni.
Obe ngumeya wedolobho le Johannesburg umnumzana Jolie D Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqwe ukuhlangana lezi zalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe.
Aseqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023.
Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponswa nguhulumende.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amachumi amahlanu 58 asebethelelwe igciwane le-coronavirus ezikolo zezigaba ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Ngesikhathi esedluleyo bekubiza imali eningi kakhulu kuyiwa phandle kwelizwe ukuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwescience. Kodwa lezi nsuku sokwenziwa kungelambadalo ingqe umuntu engavuma ukuphuma kunhlelo zikamabona kude kumbe emsakazweni. Lokhu sokubangele ukuthi abantu abaningi bahambisane kunhlelo lezi. Esikhathini esiningi kubonakale ukuthi umama wafohla uthango. Siqoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa angicabangi ukuthi kubi kangako ukuthi kwenziwe ama DNA test. Into nje engathi ayihambi kahle ukuthi ama DNA test into emele ukuthi ngani iba private akusinto omuthi ngani ibonakala ikuma bona kude kumbizwakale emsakazweni. Siyavuma mpela ukuthi alungile ama DNA ngoba wonke umuntu kumele azi ukuthi ungubani wakwabani ngokweqiniso. Kodwa nxa sesikubona kuphuma noma kuma social media sikubona kumabona kude sikubona emsakazweni sikuzwe emsakazweni sekubonakala abantu benikezwa imphumela yama DNA yabo yikho ngathi akuzwakali kahle ngoba akusekho private sokuzaziwa ngumuntu wonke into okumele ukuthi ngani phakathi kwabantu ababili labo abayiba badinga leyo mphumela ye DNA.
Kungakubangelwa yini nxa ukhangele wena ukuthi kube labesifazane abanengangaka abapha amanye amadoda abantwana babanye boba?
Ngingayehlukanisa mhlambe ibe kabili. Kukhona umntwana ozelwe engokuqala kumuntu wesimame singathola ukuthi mhlawumbe kade eseseyintombi eyintombi njalo uthola ukuthi ulamajaha mhlawumbe amabili ma eselamajaha amabili kanjalo kumba amathathu ma esezithwele. Kuba nzima ukuthi umuntu akhombe ukuthi umuntu onguye omonileyo ngubani. Uthola ukuthi umuntu usebheka ukuthi hayi phakathi kwalaba abantu kade ngilabo akasabheki ukuthi onguye ngokumpela kungaba nguphi. Usekhangela nje ukuthi phakathi kwabantu laba kade ngilabo ongaba kwazi mhlawumbe ukugcina ingane nguphi ongaba ngubaba wengane ongcono. Sokukhangela lamadlela aluhlaza ukuthi lapha ngaya khona okulamadlela aluhlaza kungaphi. Lokho ke kuyenzakala ukuthi nxa kwenzakale kanjalo uthole ukuthi umntwana usuke wakhanjiswa kubaba ongaso wakhe. Kulusizi nje ngoba lama DNA asesenziwa asebonisa kakhulu obekufihlakele okunye singakubiza ngobuchapha obenziwa ngabanye omama loba nje inani labo mama bayotholakala besenza into enjalo lingathi seliphezulu. Singakubiza mpela sithi njengabo mama ibuchapha obenziwa ngabantu abangomama bebufihlakele bungabonakali ngoba kungayenzwa la ama DNA. Bese kusiba futhi lokuthi abantwana laba batholakala ukuthi ubaba lo akusuwa baba wabo bebe ngabantwana abazelwe umama esesemshadweni hayi lapho ke futhi ngobunye ubuchapha obukhulu kakhulu osiyabe sibuthi bona busenzwa ngabantu abangomama ngabe kuyibuchapha impela asazi ukuthi singakubeka sithi kudalwa yini ngoba asazi ukuthi emizini yabo abantu kusuka kutheni kunjani kodwa nxa ungumuntu ongumama loba kuthiwa kumbe ubaba alisazwani okukakathekileyo ukuthi kungangcono uphume usuke kulowo umshado uhambe ubuyele ngakini ubususiya zala mhlawumbe abanye abantwana kunokuthi uzalela abantwana lapha emshadweni abangasuka lapha ekhaya ibuchapha lokho kodwa ke msakazi siphinde sinanzelele ukuthi singake sithi lento sithi into esiyenzeka manje ngoba siyibona sokusenziwa lawa malibo fuzo kwabantu bedinga impumelelo yama DNA into ebivele ikhona nakudala khumbula ukuthi kudala bekukhona isaga nje kuze kube lesaga esithi ezalelwe sibayeni ngeyakho okwakudala bekumbanjathwa nje kungavezwa njalo lama DNA elawa ayengekho ungathola ukuthi baningi abantu abazelwe ngaleso simthela ukuthi umuntu usezemdala nje usethola manje ukuthi hayi yena akasuwa walapha ekhaya kodwa kuthe ezalwa kungasi ukuthi bekungazakali bekusazakala impela ukuthi hayi lo muntu uzelwe nje kodwa usuwa lapha ekhaya kodwa ngoba abadala bayele indlela yabo yokufihla izinto bese besithi hayi ezalelwe esibayeni ngeyakho lo babe ngabisazihlupha belifihla ihlazo elinjalo kodwa sesiphila kwezinye izikhathi manje osokulama DNA
Nkosazana Victress Mathutu ngolwela ilungelo labesifazane. Dolopho le Johannesburg umnumzana Joli D Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqe umhlangano lezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki uMatongo oloyise owadabuka eZimbabwe wakhethwa ukuba ngumeya ngenyanga edluleyo eselama umnumzana Geoff Makhobo owabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga kaNtulikazi ezinye izizalwane zakele South Africa bezingamfuni uMatongo ngoba zisithi likwerekwere igama elisetshenziswa ukuthuka abokuza lanxa uMatongo wayezalelwe eSoweto njalo unina engoweSouth Africa uMatongo ubhubhe engozini yemota evela khankasela ibandla lakhe ele-ANC okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo intatheli izindaba yeStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
Isiphathamandla sebandla le-ANC umnumzana Dada Murero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalomkhankaso imoda kaMatongo ingqikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo umeya uhle wabhubha ngaleso sikhathi kwathi onogada bakhe ababili lomtshayeli wemota engqikilane leyakhe bathwalelwa esibhedlela uRamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo odabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo abamabandla aphikisayo labo bethula amazwi enduduzo sithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu umkhokheli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi badabungile kakhulu
ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe besikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg
le into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosilathi Ncube
besile hope ukuthi lathi sihlala sishaywa lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula yebo kambe ungumsouth african kodwa ubezaba lakho ukuthi abe ngujosepha wethu
ukukhethwa kukaMatongo njengomeya kwavusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza uyise udabuka eZimbabwe kuthi unina ngwakwele South Africa uMatongo wazalelwa eSoweto ube lenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg numele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo
Asiqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Ngeviki edluleyo, kulamabandla amabili asungulwe eHarare azisa ukuthi azangena kukhetho
ose kukhomba ukuba kuza kuba yisiminye eminye ebhokisini lokuvota njengalokhu okwenzakala kukhetho olusanda kwedlula lapho okwabala bedlula amachumi amabili abancindisa ukuba ngumongameli welizwe. Kambe kungakubangelwa yini ukuphithizela lokhu? Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lengcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Liyabe libone linamabandla evuka mihla ngemihla, lamuhla sokudlalela ibandla, kusasa sokudlalelana ibandla. Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponsor nguhulumende. Ngoba uhulumende kafuna ukuthi ngalesi sikhathi esiphila kiso kube nguye yedwa, kube libandla elibusayo elibe lodwa jikelele lisiya kuma ekhethweni, amanye amabandla wonke eboycottile ukuthi angene ekhethweni. Kungakho ke uhulumende ulakho ukuthi abumba ama political party abe maningi ukwenza ukuthi nxa amabandla ayiwona amqoka engala ukungena ekhethweni, kuzathiwa akhona amanye amabandla participateayo angenayo kulolo khetho. So ke uhulumende ke le ibandla liyabe liwinile iZANU PF selithola ke ilegitimacy.
Khona ukuba lamabandla amaningi ngesikhathi sokhetho akwenzi na ukuthi ibandla eliyaba linqobile linganqobi ngamavoti amaningi okwenza ukunqoba kwakhona kungabi intando kaZulu?
Ngiyakuzwa Vuka Gandhi, njengoba nje senge ngatsho ngaphambilini uzakhumbula ukuthi kulesikhathi ukuthi iMDCT leMDC lubana kuthiwa kakuzange kube lobulema obaba khona khonokho ukuthi iMDCT leMDC ziyeqhudelana ku-constituency eyodwa lezano ikhona khonapho. Ukhumbula ukuthi kulubana kuthiwa kakuzange kube njalo, uSithembiso Nyoni kumele ukuthi nga kuthiwa vele kazange abe khona le parliament. Baningi ama constituency ngibona ngani sathi siwabala ngaloluya suku abedlula ichumi lantathu ama constituency okuthi lubana kuthi iMDC leMDCT zavota zindawonye zaziyabe zinqobile. Ukhumbula ukuthi ukhetho lokuqala esilwenze ngeconstitution nale entsha iMDC iyayithole nqangaphambazi yayithole 99 ama MPs out of 210. Kulesikhathi ukuthi ngasona siyasikhathi ngabe kuthiwa iMDC leMDCT zavota ndawonye bezithola amalunga aweparlamente abesedlula i-120. So ukuthi amabandla aphikisayo ayengena ekhethweni ebe mathathu ebe mane ebe mahlanu iconstituency eyodwa besiyaphikisana lezigebengu ezinjengeZANU PF, yikho kungaqondanga.
Bakhona abanye abathi ukusungula ibandla sokufana lokwenza nje imali ngabo fejafeja, ngoba ugcina umuntu lanxa unqotshiwe kukhetho ungeniswe kuPollard ube sophiwa imoda lokunyokunjalo.
Uqinisile sibili Mvoka Gandhi ukuthi okuyinyamazana lokho okuthiwa yiPollard kumele ukuthi abantu bekubhidlize, kumele kubhidlizwe okuyinyamazana lokho okuthiwa yiPollard lokho. Ngoba yikho lapha uhulumende aganga khona, yikho lapha uhulumende ahugela khona abantu ukuthi be uzivande ozivane bathwele ama briefcase ama political parties abakho ma briefcase libazwele state house sebengene kuPollard.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi ecumungula ezombusazwe.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Lezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 199 babanjwa igciwane leCoronavirus. Lolu gatsha luthi iningi lababanjwa igciwane leli eMashonaland East abangamachumi amathathu lantathu 33, Midlands ithobaminwembili 8, Maswingo ichumi lasikhombisa 17. Lo yedwa wenkabazwe ngabathole leli gciwane ngemva kokuba liqhamuke ezikolo. manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lelo daba lokuthi abachayeli bezimoto ezinkulu ama trucks sebenqome ukuqheliswa komngcele weBed Bridge abathi kuza kwenza bangene kumbe ukuphuma elizweni ngesiphangiphangi. Iphephandaba lobulembu leNews Hawks lithi imuli kamongameli Emmerson Mnangagwa iyaqhubeka ngamanga ukuthi uMnangagwa wake wagwetshelwa ukulengiswa lanxa sokulobufakazi bokuthi lokhu akusilo qiniso. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sabonani uStudio 7 abasakazi mbulise nabalandeli weStudio 7. Hayi lapho siyazizwa indaba zasekhaya lezi yazi. Aluba kuyenzeka mpela kukhuthazeka ukuthi thina singapha ngaphandle kudiaspora sibe nelungelo lokuthi sivote silapha esikhona. Into engasijabulisa kakhulu leyo ngoba siyafisa impela ukuvota nathi. Ngoba noma singathi siyaya ekhaya ngeke sihambe ngobuningi bethu. Kokuhamba abanye besana. Leso sidlekanyana esisalayo naso sithole ilungelo lokuvota la. Yazi ngiyazithumela impela imeseji zami azifundwa ngazisezingane. Bengicela impela abantu beStudio 7 beke bewudlulisele phambili lo mlayezo wami lona. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Mphinde futhi ngikhulume ngalokhu kuhlukanisa nangokwemihlobo. Into engasebenziyo ke leyo. Angithandi ke mina ukuthi ngibethe igama or ngiphathe igama lephathi. Kodwa ke ngizokhuluma nje ngendaba yokucwasa. Ukucwasa kulunganga ngoba iZimbabwe injiyane ngethu sonke thina sizalwele laphaya. Kumele sibambane sikhiphe lokho okusihluphayo. Okusihluphayo ngikhuluma ngabasibusayo ngoba vela kufihlwa lokho sebebuse almost 40 years. Sizala abantwana sebeze bekhulile nabo bazala abantwana bakazi bayithola inkululeko. So akumelanga ukuthi sikhombane ngemini sitilwana ngomshona impumalanga. Mina ngithandike le ukuthi uzokuthi umuntu wempumalanga umuntu wakuphi kuphi indebele ayikhona. Angeke sikwazi ukuthi sinqobe isitha masenza kanjalo. Kumele siyenzeni sihambe ngemandate yezaphu. Yabona izaphu ayikhethi mhlobo. Izaphi ithi sonke singabantwana benhlabathi. Ithi sonke singabantwana benhlabathi. Asibeni njalo ende sizonqoba. Kodwa ke singahlukana phakathi ngeke senze lutho. Angibonge kuleyo ndawo, ambonge hayi. Ngithemba incwadi yami le izophumelela.
MaStudio 7, ma-journalist akithi, labalandeli abalaleli iStudio 7, thokoza umuhle. Lo lubingelelayo uMordecai Ndlovu obuyetshela nyembekhezi. Ya, so isicelo sami sokuthi akuthi i-government ekhona kaMnangagwa yenze kumbe isizwele kumbe izwele abantwana bakomthwakazi kumbe into abantwana bezimbabwe abaphandle kwelizwe bakudiaspora ukuthi bephiwe ilungelo lokuvota ngoba lathi silelungelo singabantwana bezimbabwe kumbe bakomthwakazi ukuthi sikwanise ukuthi sivote siyenze lathi esikubona ezinhlizweni zethu ukuthi kungasiniki kusasa. Le government ayenze kwenzeke ukuthi siphiwe imvumo yokuvota phandle kwamazwe njengokuba amanye amazwe vele kwenza lokho. Ngithi umthwakazi omuhle asimlandeleni umfo kamoyo, asimlandeleni umqondisi phambili nge-MRP.
Sanibonani lonke bantu abahle, bantu abathandekayo labasakazi. Mina ngumankomazana weCholocho. Hayi bazalwane, mina ngilesimanga lapha ukuthi kanti uChamisa bamgxeka ngokuthi wenzeni ngoba phela izano yiyo esileminyaka efika ama-40 ibusa eyadamage izinto. Umqondisi lo Chamisa abakabusi manje bablenywa ngaliphi? Yekelani abantu benze abakufisayo, singachokolani, asikhulumeni kahle. Lo ozathola umbuso uzawuthola, ongawutholanga laye kawutholanga. mina angiboni ukuthi uChamisa singamgxeka sithi yenzeni ngoba asikabukuboni ukubusa kwakhe. Njalo ngumuntu laye osafusa ukuthi aphathe abantu ngendlela layo oyibona isenzakala kuzano njengoba nje laye umqondisi ibona okwenzakala kuzano.
Livuka kanjani balale beStudio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu wemalunku elubhane eSt Paul. Ngisithi ngivusa umama uNhlanhla khona phana emalunku kuncube kwamatshivovo. Ngibingelele lo nkomo RJ lomdala osathulana uNdevula. Ngithi liyaphila yini badala bami? Ngithi langa kuphela ngapha eBotswana hayi liyachisa kakhulu. Ngapha eZimbabwe kunjani? Izulu seliyakuna badala lilungiselele ukulima phela lingayekeli ukulima. Ngisithi ngiyabonga.
Ah, beStudio 7 siyalivukisa sibaba abantu bakithi linjani lonke abantu abalaleli laba kanye labasakazi beStudio 7 hawo thina khonoko siyaphila. Lapha ngithanda ukuthi ke ngixoxe ngento encane nxa sikhuluma ngeAfghanistan. IAfghanistan siyakwazi ukuthi lilizwe esingake sithi ukuthi elali lisetshenzwa kumbe lithunjwe singathi elalithunjwe yi-America. Right. Nxa i-America yayitraina abantu e-Afghanistan yabenza amasotsha abangafika bo-300,000 yaya ile army. But i-army leyo ngicela ukukhuluma iqiniso ukuthi abantu be-Afghanistan abaningi okwedlulisayo abayifuni e-America. So nxa ungahlaleli izweni bengakufuni ungazibula amandla anganani uyabufana lomuntu oluzayo ngoba akulalutho oyabulwenza nxa uletha ukudla bayadla nxa uletha lokhu bayathatha kodwa wena ngokwakho kabakufuni. Yikho kwayenza ukuthi singake sithi amasotsha lawana atrenwa e-America ayihlulwa ngama-Taliban. Ngitsho i-Taliban nxa i-America yayiphuma babethi vele kade lasihlupha liphonga ukuthi nika umsebenzi wokulwa labafowethu babe beyekela. So uzaficanisa ukuthi impi ye-Afghanistan iphelile isiphelile i-Taliban yabusa ilizwe yayivele libusa lokhwana ukuthi babehlupha abantu kumbe babenjani ungabona nti behluphana kulo munye umuntu phakathi ongasuwo wakhona. I-America ibiphakathi khona phana ifanana lokuthi iqeganisa abantu be-Afghanistan not ukuthi yabayakhela ilizwe labo ganisa kuphela. So kwakhathesi bakhululekile ngokuphuma kwayo.
Studio 7 linjani lonke ngiyathaba uzamungena kumsakazelo namhlanje. Sengithanda ukuthi ngikhulume phezu kwezani. Izano madoda isidiniwe madolo enzima sibili izano kayilalutho from 1980 41 years today. Ile 41 years kunjalo abantwana abazelwe nge 41 years ababona ngalutho. Izano isibulele sinje nje siyakhala sikhala ngayo awulanto abasenzelayo noma ugwadi bonke laba nampa labomonzo lasebejoyine izano PF awulanto abayenzayo nangu umisayirambo sojoyine ilokuzenza izano nangu Sweden. Hayi lokhu asikufuni. Chamisa, get forward my friend. Sukuma mtakamama sume sewukhanyele iphathi ngazitshintshe ibizo ngelomgodo ibizwe ngani siyalamukela. We need change in Zimbabwe. Asifuni olunye lutho futhi. We need a change. Not a change that engasoze isinike lutho. Sifuna i-change yokuthi khona abantu abethu bazakudla basuthe. Thina sesigugila sisela lutho. Sicela lisikhokhele. Njengalo ukudla bezane obukhona sibufuni. Mina ngakwakahambe.
Salibonani. Basakazi nabathandi beStudio 7 lona okhuluma uGift Sondo kuFoka Ndlovu lapha nePlumtree ebenthanda ukuthi ngembuze imbuzo yembala kulezi zinduna ezivumayo ukuthi ziyalungisa udaba lwekuground. Owokuqala umbuzo ukuthi ikanti izano ibulala abantu bakithi eMathebeleland izinduna kungabe zayaziswa ukuthi hayi sizano sizaqala siqobe abantu aba over 40,000 abamathebeleland uma zayaziswa hayi azilungise. Number 2 izinduna mina ngiyazi kuthiwa ngama traditional leaders umsebenzi wabo kulungisa izinto ezibhekane lamasiko or ngithi tradition. Ingabe iGugurawundi kwakungeyinye kwakungilisiko lezano yini ababelenza makulokuthi hayi iGugurawundi ukubulala abantu bakithi kwakulisiko hayi izinduna ziyilungise. ngoba mina indlela engazi ngakhona igugu ground it was a genocide. So i genocide ayilungiswa ngama traditional leaders. I genocide ilungiswa thimba elibuya ku United Nations elizabuya liphenye ukuthi leyo genocide ngobani ababe behind yona oro ngobani ababe yenze lobo bugebengu. Then labo bantu bebe sebethatha bebotshwe ikhona ikhoti laphana okuthiwa International Criminal Court eseHague bebavalelwa khona ngoba izigila mkhuba hayi izinduna bese ndlula laphana bese ngisiza kubafowethu abakuthi diaspora ngiyabazwa bahlala becomplaina ngezano kodwa hayi bafowethu ukucomplaina singavoti angeke kusize ngalutho sicela lama opposition ezame kulungiswa ama electoral reforms laphana okwenzela ukuthi abafowethu bonke abakuthi diaspora this coming election bezame beregister sivoteni akusizi ukuthi hlala ucomplaina ngezano ungakazi uvote sibese sibongela lo baba laphana uSibangilizwe Nkomo hayi siyambona uyasebenza ku ground kayibambe kanjalo ama ovethu wonke avoteli izano akabuyele kuzaphu ngiyabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele wona nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umbuthano wabalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli wele Melika wenziwe edolobheni leWashington DC ngomgqibelo kwatshengisela abantu besekela labo ababotshwa ngezibandlela baze bavukele uhulumende bangena ngamandla esigodlweni se-The House besithi ukhetho lwalungaqutshwanga ngemfanelo. Kodwa inani labo belingayisilo ebelicathangelwa ukuthi lizaba khona ngoba bebebalutshwana kakhulu laba bantu. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Lokhu kusitshengisa ukuthi isupport eyodaba luka Trump olwe big lie yokuthi wawina ama election ka 2020 wadliwa ngoba warikwa kuyatshengisa ukuthi abantu abaningi sebeqala ukubona ukuthi ngamanga lento ekhulunywa ngu Trump njalo kutshengisa ukuthi abasazimiselanga kakhulu kangako ukuthi babe bebusy bepusha iagenda ka Trump ngokutshengisela kuyadanisa kuyo Trump kodwa thina sibona kuyinto enhle ngoba ngeni thina sifuna ukubona ilizwe liqhubekela phambili li united lokho esikubonayo ukudivide abantu okwenziwa ngu Trump after edliwe ngama election ngu Joe Biden. It's very un-American ngoba iAmerica ilizwe le democracy lapho okuhlonishwa khona umthetho and lokho besikubona ukusenziwa ngabalandeli baka Trump kuyayangisa kakhulu. So I'm sure kuthokozisa abantu abaningi ukuthi ukutshengisela kwabo kwangomgqibelo kube yiflop.
Ubona njani amandla alokhu elo mnumzana Trump?
Trump yes ulokhe lamandla amaningi kakhulu kuma Republican ngoba masikhangela ukhetho luka 2020 wathola amavoti amaningi kakhulu ayedlula lawo awatholwa ngo 2016. So ukutshengisela ukuthi ibase yakhe kuma Republicans ilokhe inkulu is still wider and the very fact ukuthi umthetho uyamvumela ukuthi akhankase futhi ngo 2024 ngoba ule mvumo yokuthi abuse for two terms as a 4 years each. So abanye lokhe belethemba kuma Republican lokuthi uzophenduka uTrump njalo bazomsupport. Kodwa abananzelelayo bayabona ukuthi uTrump one waluza iWhite House, two waluza imajority kuCongress, three waluza imajority kuSenate. So ngezinye indlela abanye babona ukuthi babona ngathi akusuye umuntu ongabafiki ongabenza ukuthi bawine again ipresidency noma iCongress. Ikuthi uTrump labantu bakhe vele balengqondo zona lezi zokuthi ma ungabasupporti bazokuthuka kubo Twitter la kubo Facebook la kuphi la kuphi even lingabantu bebandla linye abalalo uzwelo lonembeza ukuthi bakhulumisane labantu ngendlela indlela eyakhayo, it's either bona or the highway. So ma umuntu moderate ofuna ukuphila ngeqiniso njalo ogijimisa iagenda ethuthukisayo, kunzima ukuthi ulwisane labantu abafana lo Trump ngoba bazokudonsela edakeni la ugcina ngathi usufana lapho.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani, uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguChris Gandhi.